abantu balahlekelwa imisebenzi suku zonke ke singathi nje iningi lezisebenzi seziku informal economy lalabo abangathi baqhatshiwe ke umsebenzi wangkhona awuse umsebenzi owazakalayo owensuku ezedluleyo ngapho phela umuntu uyabe esiyemsebenzini engaholi engalaphenjeni engala medical aid so sikubona nje ukuthi layo ovukela esithi uyemsebenzini suku zonke lalo othengisa amatamatisi ezitaladeni sokungani nje kuyafanana imisebenzi yangkhona yonke nje isi formalize akusela msebenzi lwane siwaziwo abantu besakhula
kahle kahle alubana ohulumende ethe walibiza wathe isicela amaqhinga okuvuselela umnotho lingamxwayisa lithini
esikukhangeleleyo thina ukuthi uhulumende akutholayo kakufakeke etafulini aziseke uZulu ukuthi nxa esekusebenzisa okuqakathekileyo ikuphi sikhangelele ukuthi uhulumende aluba ke uyazama imizamo yokuthi kutholakale imisebenzi so inzuzo kahulumende angazake ifakwe yini kulapho okungabe kungatholakala imisebenzi nxa kungama-industries sibona ke uhulumende ukuthi kungaba yimalini ayitholayo kasivusele nini ke umnotho ngokuba i-industry iqhatshe abantu kuqakathekile ke lokhu ngokuthi nxa ke abantu sebesebenza beqhatshiwe bayabe ke bedinga ama-services bedinga ama-products kule multiplying effect yokuthi ke ama-products ethu asezadingakala i-production isizakhuphuka so into eqakathekileyo kithi njengenhlanganiso yezisebenzi uhulumende indlela asebenzisa ngayo imali yakhe kayisobala ayicacanga aluba uhulumende uyacaca ukuthi nxa ngiyitholile kele imali ngingayisebenzisa ngendlela engakanani sesiyabona ke uhulumende nxa sethole imali kuthiwa uthengeleke ama-overtaken imoda yizo lezi zinto ezenza kuZulu athi kutsho ukuthi imali uyayithola phela kodwa indlela oyisebenzisa ngayo yekhathazayo siyabuya futhi ebantwini uthi mina ufuna i-2% awusitsheli lokuthi lo 2% ufuna ukuyisebenzisana suzabhadala ke abantu abatshona ke begijimisa abantu instead ukuthi aluba ke i-2% aloyithathayo uyatsho ukuthi nizakwakha ama-bridge angaka nizaphake industry ikwanise ukudinga ke imitshina eza ebhiselela imisebenzi so sikhangelele ukuthi uhulumende aluba ukhuluma lathi manje sibone ngani uthanda ke ukukhuluma labaseGeneva ayekhuluma laba-IMF le-World Bank hayi thina nje hayi asibo bantu kuye.